Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtawazo mwote, sela mge la kumisakazo West 27, na mta ngolo sitatu, la 17 mawasa 2019, hii kamalame ngu kiptu. Enda vende zetu kula mtanji, ugulu mende kutela ama kampani apeka isi kwa kukuti, heti se intengo ya aso.
Zinengi imulevi, evyarila zina shlanga, zinengi imulevi zina shlanga izolo. Umumo usumu uwa nagele kakuru, ndi ya manga lisa ya kutu ngunja, kukuru mende, nizi ngani kakuni, kutu kule nte
uwa nagadani. Ilizwe le Zimbabwe linanza uzibuse kusasa, ulabanya hapa kono na ngwenziwa libalita ili kusayi.
Alubana kutuwa kona ngumuntu, esikuluma ngaye, ngabe sifikatesi huku intensive care.
Uhulumende ukutazwa ukuthi abambe ngemfanelo umkhazwe wekugrawundi.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile.
AmaKristu lokhe ebambe owangaphansi kulandela ukutsha kweNotre Dame Cathedral kwele France.
Ukutsha kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kule zinto one eziqondana lokuthi Cathedral endala kakhulu njalo lezenzo ezenzakala khona ezinkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende usecele amankampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwengatsha ezijeniyeyo ezigoqela yena uhulumende, abagaya ifulawa kanye labalungisa okunye okujiyeneyo okusetshenziswa ukupheka isinkwa. Isicelo lesi sethulwe yisikhulumele sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wedale lecabinet izolo ntambama. Intengo yesinkwa ikhuphuke izolo isuka ku-$2.50 yaya ku-$3.50. Lokhu kuthiye abantu abaningi bekhala okumangalisayo. Omunye walabo abakhala kakhulu ngumnumzana Trayma Mpofu oyisakamuzi seNyabane ePlumtree. Umpofu uthi akusaphileki eZimbabwe ngoba intengo yempahla ejeneyo ikhuphuka mahlayana nje.
Iziningi imulevi eziyarila zingahlanga, ziningi imuli ezilele zingahlanga izolo. Umumo usumu uwa nagele kakhulu, ndi ya manga lisa ya futi ngunja, ukuru mende, nizi ngali kakoni, kutu kule nite ewa nagalaya, utule nje. Ngani muta nito sunge vikamba ngenilela, kuyasi manga lisa kakhulu loko. Nito supa kakhulu kuzikona hapo enda leni na leo, kweso kubuya futi la fe miti, ni miti, ama pili sezi pedle la pala kufuti sa unzima. Nito sunza gala, esi pedle la suhamba kupela, ufike upalelwe ipugu, imiti ya kori ya umerutu ikenga, ema pharmacy, ama nengi, sukutewa ngama yes dura la marand foreign currency into ehluphayo khona bekuthi abantu kabalayo imali naleyo isibhedlela ezwa kuhulumende. Uhulumende uyayazi ukuthi imali leyo yena kayiprint elizweni uyakwazi ukuthi print wa print bond lele selibiza ukuthi ayi RTGS ka test. So kuyasimangalisa ukuthi uhulumende nxa izathi evume ukuthi imithi ingayikho esibhedlela phongu ukuyekethisa nje ama pharmacy avume ukuthi athengise imithi ngemali engatholakaliyo uzama ukuthi abantu baphile njani ngayo leyo ndlela.
Ukhona ngapho eNyabane Mpofu isibhedlela eliya kuso alubana umuntu ethe wagula isiphi?
Hayi isibhedlela esikhulu vele lapha alubana umuntu ethe wagula ngeSeplumtree Town kungumango kakula sibhedlela esinga esiseduzane lalapha eNyabane kungumango ukuthi uyahamba maybe more than 35 to 40 kilometers njalo ngumango ohanjwa ngemota. Imota zangkona zihamba kanye ekuseni ziyebuya ntambama ukuthi nxa ungabanjwa umkhuhlane ngezikhathi zantambama sifile kube serious ungavuka ufile ngikhaya.
Ukhona lesibhedlela sePlumtree umi njani umumo?
Esibhedlela sePlumtree yikho lapho embala khona amaphilisi katholakali. Yonke imithi kayitholakali kulapho ufika nje ubhalelwe khona ikhadi usutshela ukuthi kambe kuthenga imithi enje. Imithi abantwana ngikhuluma kulabantwana abancane abaningi senje ngababona lapha bebuya labo nina bebhalele imithi. Sometimes imithi yangkhona efamasi bayiswela even belawo lawo marandi. So umuntu angkona vele sibedlela sePlumtree umubi kakhulu.
Umnumzana Thaimo Mpofu isakamuzi sebanyane ePlumtree. Ilizwe leZimbabwe kusasa linanza uzibuse kulabantu abantu abaningi abakhonana ngokwenziwa libandla leZANU-PF elangena embusweni ngomnyaka ka-1980. Kodwa kulabanye abathi kukhanya kule nguquko esikhona elizweni leZimbabwe kulandela ukungena kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikamongameli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnyaka wesibili kunanzwa uzibuse ngaphansi kombuso kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Izizalwane zeZimbabwe seziveza imbono eyehlukeneyo ngozibuse lo. Umnumzana Dumisani Mpofu, umqondisi wenhlanganiso ye-Freedom First Project, uthi uzibuse uke waba ngohlangothi olulodwa okweminyaka edlulileyo.
Indaba kazibuse iyahlupho kunye. Sikubonile ukuthi uzibuse uke wantshintsha. Wenziwa engani ngwelunye uhlangothi asolunye uhlangothi kodwa kweminyaka lembili sibabonile bezama ukuthi fake labanye kodwa kwezomnotho akunzima tombi lingani khuba liyajola.
Umfundisi Sinothi Ndlovu owe National Patriotic Front uthi kaboni ukuthi kukhona lapha esiya khona njengelizwe.
Alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye ngabe sithi khathesi uku intensive care.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Thokozani Nxumalo laye uthi akula kuthakazelela okukhona ikukhala kuphela ngoba abantu bedubeka.
Akula kuthokozela uzibuso esikhona ngoba siyadubeka. Akula lutho olukhona lapha eZimbabwe. Sibuhlungu.
Ilunga le-MDC Alliance umnumzana Elliot Maka uthi abantu bayemukela ikhefu likazibuse kodwa empilweni abantu abalanjabulo ngoba belenswelo eziningi.
Ye, yeah, ukhona uzibuse siyajabula, but anti uyabona kulezi zinto eziningi ozibonayo ukuthi sijabule kakhulu simele sijabulele ukuthi independence lie. But nxa sesikhangela okwempilo yethu especial, hayi asila kujabula.
Umnumzana Xolani Fuyani uthi sokulomehluko kumumo okhona khathesi phansi kombuso kaMnangagwa ngoba sekukhulumeka ngendaba ezifana labo Gukura Hundi.
Kutshintshile sibili into eziningi. Nanko even now sesikhuluma langale nto yeGukura Hundi bekungakhulunywa izolo.
Umnumzana Kenan Ncube owebandla leZANU-PF uthi bona abaletha uzibuse babona beqhubekela phambili njalo ukuguquka kukahulumende kuyinto ethokozisa umuntu wonke. Ukhuthaze abantu ukuthi bahlangane ndawonye labanye bathakazelele lolu suku.
Uzibuse lo thina kathi sisibona siqhubekela phambili okujabulisayo ngoba abantu abethu sibakhulisile sebefundile njalo ngananzelela i-change of government esesibelayo kathesi i-impressa umuntu wonke ukuthi sihambe ndawonye.
Ngokudilika kombuso kowayengumongameli uMugabe, abantu bake baba lethemba lengakenye ukuthi umumo uzoguquka kwezombusazwe lakusimo sezenotho. Kodwa ngemva kokhetho lwanyakenye, ithemba lihle laphelela emoyeni ngoba kulapho okuvele khona ukuthi uhulumende omutsha akachiyananga lowayekhona ngesiphatho langodlame lwabezomvikela ebantwini abadubula ababulala abantu ababetshengisela befuna impumela yokhetho iphume masinya. Isimo somnotho laso sonakala ngamandla, intengo yempahla lokudla ezitolo yasuka yaqonga okwethusayo. Isisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika sasuka sawa iholo labantu lasala selingathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokuqoqwe izigidi ezidlula amakhulu ayisikhombisa $700 million yokwakha umduli weNotre Dame Cathedral kwele France obhidlizwe ngumlilo ovuthayo ngomvulo. Umongameli Emmanuel Macron uthi ilizwe lakhe lidinga imali yokwakha icathedral le ethakazelelwa ngumhlaba wonke jikelele. Kulabantu abedlula izigidi ezilijumi 13 million abethekelela isakhiwo lesi okuthiwa silempahla yakudala egoqela okwafakwa ekhanda likaJesu Kristu engakabulawa kanye lesiphambano ayesithwele. UDokotela Eliakim Sibanda, ingcweti kwezembali njalo olikholwa lesiKristu, uti kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe iNotre Dame Cathedral.
Ukutsho kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kulezinto one eziqondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu. Okokuqala engingakutsho ukuthi yikho lapho esasiloluyi the ninth nxa likhumbula khwamphana onguye owasuka wagcotshwa i-canonization singatsho njalo inkosi yokuqala. Lokho kuqakatheke ngokuthi yikho okwakule gawuni yakhe laphana yikuthi ungumuntu owenza inguquko enengempilweni ezebandla kunye lempilweni zombangazwe wawenza wangani uba lula. So ukutsha kwayo kutsho into enkulu kakhulu ebantwini abasenkolweni ukuthi babona izinto zabezindala ade zimele inkolo yabo isingani idilikele.
Singathi nxa sesikhangela kukhanya kule nto eziningi kakhulu eziphakathi khonaphana ongani usakukhumbula ukuthi kukhona kungabe kuyini sizokuthiwa kunye kwangikhona benelisile sebuntu bakukhiphe.
Hayi kune kwakhona okuningi njengesiphambano umqhele isigoko njengoba ngitshilo nje ngithi igawuni kaloyi lo owasuke wagcotshwa kuba-canonization. Okuningi kwakhona lokhu ade kukhona kuvote kukhutshwe kuqala ngoba ade kusenzakala bebesenza ukuthi bayakha khwamphana izinto ezadilikayo kuyo yona leyana iNotre Dame i-cathedral. So kwenzakala umonakalo lo nje izinto eziningi bese zikhutshilele ukuthi kulungiswe i-cathedral leyana. So ziphephe ngaleyo ndlela ikanti-ke irufu yiyo awuphahla lusuke lwadilika kwenye indawo kakhulu wasukusithwa lo mlotha ngisho lentuthu esuke ke yaba ngumsisi emdulini eminye ethize.
Ye, siyabona njalo ukuthi sokule mzamo yokuthi kwakhiwe kutsha khonapho lapho kutshe khona kambe ukuthi baza kwenelisa yini.
Ukhanya abantu abanebathi nesizimali ezinene kodwa-ke kukhanya kuyaba lo msebenzi omkhulu kulamaplanka lana asebenzayo ayiwatshileyo kukhanya ukuthi nxa ezasetshenziswa lanxa eseganyulwe eyomiswa athatha isikhathi esiningi kuzome abe lokhu yena nxa ezikhangalela iminyaka amashumi amabili kusiya khonapho ukuze ilungiswe yonke ngoba kade bevele beyilungise. Kodwa-ke abantu abaningi basuke baphakama sibili baphi izimali eziningi zokuthi kwakhiwe.
Lo ngudokotela Eliakim Sibanda incwadi kwezembali njalo okholwa isiKristu. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe. Kubikwa ukuthi abantu ababili sebebotshiwe kwele South Africa kulandela udaba lokufa lokuvuswa kukaBrighton Moyo ngumfundisi Alf Lukawu owafunyanwa ukuthi kwakungamanga aluhlaza tshoko. I-African News Agency ibika ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngamacala olu-National Prosecuting Authority kwele South Africa soludingisisa njalo ukubhubha kukaMoyo okubikwa ukuthi wangcwatshwa kibo eDandanda eLupane kulandela ukubhubha kwakhe kwesibili. Amapolisa adinga uMoyo ngamehlo abomvu ayathandabuza ukuthi sowabhubha. Ibizo lakhe lokuzalwa nguThabiso Proud Mlandi. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi uMnumzana Dongai Madudu ovinjwe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga inkokheli yebandla le-MDC eMaswingo uzonde uGanunwabu ngokwenziwe ngabasekela uMnumzana Nelson Chamisa abathe waphuma ku-MDC. Ngakho-ke kasingafiki isikhathi sokuthi abambe isikhundla kubandlaleli. Kulegwayi elilutshwana okumangalisayo eselithengiswe lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye sokutholakale izigidi phose ezingamajumi amabili zamadola lonyaka $19.4 million. Ngesikhathi esifanayo nyakenye besekuthengiswe igwayi ngemali edlula izigidi ezingamajumi ayisithiyangalombili $81 million. Lokhu kubikwa liphephandaba leDaily News.
Lo umsakazi weStudio 7 lisuze siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
okwamanje sokuyisikhathi senu sokuthi likhulume konke ke elikufisayo ungakhohlwa ukudula kokuthi ufitizele kolomfana ke kuWhatsApp ku-audio bese usithumezela umlayezelo wakho kunombolo ethi 01 202 465 0318. Akesizwe ukuthi abantu bathini.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kunye nabasakazi. Mina ngimafufu la eSouth Africa, dabuka eJombe ngokuzalwa. Ngithanda ukukhomenta ngendaba eyenzakala ngapha eShimanimani. Indaba eyenzakala eShimanimani isizwisa ubuhlungu singamaZimbabwe, kodwa ungakhangela ngendlela okwenzakala ngakhona. Ngibona ngathi abantu bangale emanikhaleni kufanele bazame ukuxolisa ucuku abalwenza eMathebeleland laseMidlands.
Hayi, akulazibuse lapho ezimbakuzibuse ngani lapho. Kufuze likhulume imali zethela zithi elazidlaya ebhenki. Angivumele endaweni yokuthi uzibuse, mina vele ngisoze ngijabulele independence yenu le. Ngoba vele muhle imali yami yamosha kade ngidlala emazweni enxa yenu kuhambe into eladla imali zethu. Umprezi kakhuluma imali zethu ezafruza ebhenki lithini ngazo umuntu ngokuzibuza. Ningakhuluma ngegugura wonto labulala abafowethu nobabathi esangikwazi ukuthi waya ngaphi ngenxa yenu. Kulumane ngezimali zethu lithini ngazo kade lingakhulumi ngazo ezafela ebhenki likhuluma ngozibuze. Uzibuze kabisa imali zethu umuntu ngozibuze okhululekileyo.
Izinto seziwomile eZimbabwe shua 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 singathenga isinkwa nge-$4 ichukela $5 hayi 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 kunzima sibili umnanga kwangcona tshiyane lakho lokho ayeskepe down sibone ufaka omunye engcoza senzela ngcono.
Sanibonana, ikhuluma noNcube lapha. Hayi, ndlulisa nami ukubonga ma ngabe ngaba leqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe sezithembisa ukukhompensate abantu bonke abalahlekelwa imuli zabo ngesikhathi seguground. Kungaba yinto enhle kakhulu ma ngabe uyazinisela kulokho. Singazi ukuthi kwenze njani aza kucabange acabange into efana naleyo. Kumbe sebona ukuthi hayi isimo selizwe asimelanga kahle. Abakhona ukuthi baqhubekele phambili uma bengadlulisa ukuxolisa lokho okufanele bakwenze. Kungaba yinto enhle kakhulu okwakuqala ukuthi noma bethi bayakhompensate baqale baxolise ezenzweni zabo zonke abazenzayo. Ukubulawa kwabantu bedutshulwa ngamasosha kathesi ngesikhathi sama-elections ma ngakuxolisa konke akudlulise njengokuxolisa abesedlulisa okwegugurawunda kuxolise kakhulu ikakhulu eMathebeleland neManikaland. Kungaba yinto enhle kakhulu. Esikucelayo ngohulumende wethu ukuthi amamele abantu uma bekhuluma, azame ukuthi amamele abantu uma bekhuluma ngoba ukuzenzela okwakhe kuzamhlupha vele kusasa. Ma ngamamela abantu baseZimbabwe ukuthi bathini, leli zwe uzokwanisa ukulibusa, yonke into uzokhona ukuthi imhambele ngendlela eqondileyo. Ma ngabe uyalalela abantu ayenze lokho abantu abatakwenza, ma ngabe ezenzele okwakhe siyabona emhlabeni wonke jikelele amasosha angabe ahlakaniphile akwazile opresident abaningi ukuthi abasuse embusweni. So nakuye ma ngabe ngamamela abantu kuyeza ahlale kwazi lokho. So kungaba into enhle kakhulu ukuthi amamele abantu belizwe ukuthi bathini.
Laba-ke ngabalaleli be-Studio 7 lakuthi sithumezele imilayezelo yenu kunombolo ethi 01 202 465 0318. Kusasa kukhangelelwe ukuthi kuza kwethulwa ugwalo olujulileyo lophenyo olwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ngokwenziwa lilizwe leRussia kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 okwanqoba khona umongameli Donald Trump. Ibandla lamademokrathi lithi lifuna uhulumende ethule ugwalo lonke oluveza okwenziwa umula. Inhlanganiso ye-United Nations isikhethe umnumzana Nicholas Haysom ukuthi ancedise inhlanganiso ye-African Union udaba lweSudan ulandela ukugenqulwa embusweni kwamnumzana Omar al-Bashir obengumongameli wakweleSudan. Ababalisi labantwana besikolo lokhu besesaba ukuya ezikolo kwezinye indawo kwele Cameroon loba nje sokule minyaka emihlanu kwathunjwa abantwana abaningi okumangalisayo kwele Nigeria ngamaluqatha eBoko Haram. nje lezo ke ngezivela kwamanye amazwe kulabantu abaningi abalokhu bethandabuza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalungisa ngemfanelo udaba lombhuqazo wegugurawondi kulandela isithembiso sokuthi bonke abafelwa ngabazali bazanikwa incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okuthiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe othi uhulumende kumele angene kuzulu akhulume ngodaba lolu ekhululekile ukwenzela ukuthi abantu babhodle abakugcine ezifubeni.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile. So uhulumende ule responsibility ngoba kungaba lula ukuthi kuthiwe ngoba kungathiwa ngumgabe kumbe ngumnankakho bengafa ke icala selesiyangali. But ku-clear ukuthi kwasetshenziswa ama-resources kahulumende eZimbabwe, kwasebenzisa ingatsha zikahulumende, kwasetshenziswa imali kahulumende ukuze abantu babulawe kube lo mbhuqazwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehola ngolo oyiholayo ukubana anjani axolise ngoba uhulumende ngiyo le responsibility and whoever is leading government at the particular time nguye olomlando ukuthi ayenze i-acknowledgement le apology angithi kuyebocathele njalo ukuthi nxa esenze i-acknowledgement le apology uyenza kuwayo ngoba engxenye ama-civic groups mafitshane kakhulu engxenye kuyabe kudinga ama-church leaders ama-traditional leaders isizwe sonke sikamthwakazi.
Ye so ke singathi kumele kuphehlwe mbani khonoko.
Bona kuyabe kuqakathekile ukuthi lokhu kuphehlwe zinduna labamabandla bama-churchi ngoba thina lathi khonapho sasiqhelwe njengama-civic groups sasithe kuyabe kuqakathekile ukubana uhulumende anjani axolise avume ukubana kwaba lo mbhuqazwe yikho esakukhankaselayo khona lokhu angithi amongst other sikhuluma ngokunye okuninginingi asisakutholanga lokho. So kuyabe kuqakathekile ukuthi izinduna zakomthwakazi laba lamakhokheli amacawe ama-churchi kuyibe yibo abaphehla udaba lolu ngoba izinduna yizo ezingabanikazi besizwe sikamthwakazi labamabandla yibo njalo abasebenza indaba zani indaba zona lezi zokuthi hhayi indaba leyi yokhumisana umlotha iphathwe njani besebenza njalo lezinduna. Kodwa kwesithathu kuyabe kuqakathekile ukuthi kuxoliswe kuvunywe phakathi kwesizwe sonke sikamthwakazi ngoba yibo abaphanjaniswayo, yithi esafelwayo, yithi esaba ama-victims ombhuqazwe.
Kodwa bangaxolisa yini Nkomo?
Abazaxolisa.
Kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kwenzeke?
Ndibona kuyathatha isikhathi. Nxa ukhumbula sokuthathe during even inclusive government abantu babengakhuluma even nge-ground. Wakule organization le azange ipile ngendaba ye-ground. So for the first time sebethe sokungakhulunywa nge-ground. So nxa sikhangele ngelinye ilihlo sokube le progress ingabe incinyani kodwa sokube le progress sesiphushe sakhankasela ukubana abantu nxa bekhuluma nge-ground bengabotshwa. So it's a step ngoba nxa iphakathi wempi kumbe komsebenzi othile ngobuhlelo othile kuba le first step kube le second step asoze lifike ekucineni lingakathathi isibanga sokuqala.
Lo ngumnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye okobulawayo. Njengesithembiso sethu lamhlanje silethulela ke ihlandla lokugcina lomculo kaSomnoto Isaya Nkomo. Lalela uzwe.
Asibonge Babu Dube, asibonge kakhulu. Usinikeza ithuba. Ngiye ngithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amaciwa akithi. Ngiye ngithathe ngifanise noNzimande uBhodloza owayesakaza ukhozi kudala usathi awuredi bantu. imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingulube ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la so ngiyangithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi efinyelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni ngiyaye ngifanise naye siyabonga 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 kakhulu baba uDube sengidlula ukubonga kubalalela adibelalele ngithi siyabonga bafowethu siyabonga bomama siyabonga bomkhulu ogogo siyabonga induna emakhaya ade zilalele zayizwa nenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami ngiyanibonga bafowethu lokho okuncane esweni ufake ephaketini lami kusho lukhulu ngiyabonga sicele njalo bafethu ukuthi nisixhase nisithengele ama CD asilutho ngaphandle kwenu asilutho uma ningawuthenga umculo wethu siyanicela nisithengele uNkulunkulu anibusise abe nani mase ngivala ke anginikeze inamba la sitholakala khona 071 9494 313 071 9494 313 kulapho ke uzothi mufona usithole khona noma ukuphi nendawo iCD mawufuna uzolithola siyabonga
yezawa banilezonko yesinje mafisini sathi yezi abanilezonko
yes yambonga kakhulu ke usomnotho sibili uyajake lujaha siboneke abantu abakhona khonapha kufacebook siloba ujason njengensimu malungisa kunjani khona ngapho ke jason tim mhlabangani utomavuko siye kunjani ke foit kumlani ncube la udili njani basakazi bethu siyaphila kakhulu ke khumbulani khona ngapho uzobuya lo nkosinathi jinga ndebele uyakhuluma sibi utomavuko dube siye uvuka njani ke khona ngapho ke foit kuzobuya ke omunye sibone umntakamazulu uthulane msipha uthile njani ye siyaphila kakhulu bafowet so ke lalelani ke mbijana ke umculo lowo singapho mkolapha ekudleni
siyabona
ngakahlukanile ngothi siboneke indaba kade sikhokhela namhlanje uhulumende ucela amakampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ilizwe lezimbabwe linanza ukuzibuse kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla lezanu PF uhulumende uyakhuthazwa njalo ukuthi abambe kahle udaba lwegugurawundi silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje waluvalelisayo ngukipstube baba izimbabwe